So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa iregime change engabonile ukuthi kuzafa kwenzakala khona kwana.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ebandla lezanupf nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kazulu.
Iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana liqhubeke sigqubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona.
Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa yinkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden seqhelise izijeziso ezetheswa amalunga ebandla lezanupf nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kazulu. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. UBiden uthe uhulumende kaMnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi ezivimba umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo eziphazamisa indlela eleMelika elidlelana ngayo lamanye amazwe. Edlula ikhulu amalunga ezanupf kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla akuzijeziso zeMelika. Elebhilithane lona lisungule ezalo izijeziso eziqondane lamalunga ezanupf ngenyanga edluleyo lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union. Izijeziso lezi ziza ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa esithi ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamazwe angentshonalanga. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa sicoxele lunga leZANUPF umnumzana Joseph Chuma.
Ibekuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ukubana ukungena kukamnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube lenguquko ethize ku-administration eMelika. Kucishe kufane nje abantu labana into ukuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane. Kuyalokuhamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele jeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe, azincedi mina lawe esiphansi, kubulala thina ngaba phansi kakhulu kulalabo abantu babafakela izijeziso zangikhona.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kazulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho eliphambanisa khona?
Ipretend life yakwenza sibili sakukhumbula lokho kodwa njoba ngihlala ngisitsho akusiyo nto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezitshenziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abathi ngesikhiwa i-regime change engaboniwe ukuthi kuzafa kwenzakala khonokwana ngakho ke ngile themba lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hhayi abajezisi laba abantu bafuna ukubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe noma singazihlale phansi sizeni thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi ukubana thina silibandla elifuna ubusa ngendlela eqondileyo ngakho ke thina njengebandla leZANU-PF siyakwazi ukubona sijonge konoku ukubana impilo zabantu zibe ngcono hatsho okunye lokho okuyabe kukhulunywa
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
empilweni yabantu nje selokhe kwangena iZANU-PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lomthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikaMgabe langalesi sikhathi sekungene uMnangagwa impilo yakhona iyafanana nje nxa kusiza emalungelweni abantu kawabahloniphi kancane ikakhulu abantu be-opposition lomthetho kawuhlonitshwa ama-activists nabo wonke abantu laba balwela amalungelo abantu kabahlonitshwa amalungelo abo kahlonitshwa yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhe silincweba silijezisa
uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho
kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthi athiphatha kahle abantu bakho kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga abe sedala ubudlelwano obuhle futhi namanye amazwe abangathethisani badinge indlela yokusebenzisana bazwane kuze kususwe lezi zisizo zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lanye belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1478 asebefunyene belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,179 uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lona luyaphambili. Abezempilakahle bathi bakhuthaza uZulu ukuthi ehlatshwe ukuze uqedwe lomkhuhlane eZimbabwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Rogers Magiko yena othi usehlatshiwe.
Ivaccine yamukeleka and ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza nxa abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele. Ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi?
Indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike but kodwa lizananzelela ukuthi radio TV kunzama ikhona sibili. Inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekadisi ngani iya boda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama vaccine. So ngathi I problem yona le ebekhona hathi ukuthi abantu abazange batshele kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni e-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba le e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuza?
Mina ngihlatshwele ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshele ukuthi ngizivikele nxa izambamba izamthola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabi le any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ngihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwayo emzimbeni, kulokhu ebengikade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, nabanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidence okuthi lo uzibani uyenze so lo kwasemsisi. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga siyasivaccinate kodwa kwakathesi akula nje inkingi engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.
Lo ngudokotela Rogers Makiko. Sokusungulwe umkhankaso ebulenjini be-intanethi okhuthaza abantu ukuthi bengasathengi uchago kanye lokunye ukudla okuthiyeneyo okulungisa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izimuli ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 esigabeni seChilonga eChiretsi lapho efuna khona ukwenza iplazi elilima utshani benkomo zayo. Ukuxotshwa kwabantu laba ludaba oluqale nyakenye kodwa luthukuthelise abanengi ngeviki edluleyo lapho uhulumende alobe khona ngokusemthethweni kugwalo lwakhe olwethula imithetho olwegazethi esithi indawo le isingenkampani ye-Den Dairy. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi lezi sezingaxotshwa yiloba nini. Izakhamizi zithi azila lapho ezingaya khona. Umkhankaso wokuthi uZulu engasathengi ukudla kwalenkampani usungulwe ngabalwela amalungelo kaZulu kanye labebandla le-MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo evele ihlelwe ngabokhokho bami, kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasananzelelo yinto esabisayo, ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo kutsho ukuthi uyabe ule phepha elithi ukuthi ngumnikazi kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye izakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo, sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezilimi ile ezinye izakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezinazelela khona imkhuba yakibo kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi. Kodwa indlela ezikhitshwa ngayo kutshengisa ukuthi kakuzange kube loku lama consultations azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikho kufuna ukwenziwa njalo lokuthi zitsho ukuthi zona zilombono bani.
labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lendawo bahlanyele utshani ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lohulumende
laba abantu nxa sibezwa nxa kuchiwo kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yiDan Dairy elungisa ucako nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo so kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu so yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana ungamanga kodwa kwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizatho bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North sixoxe njalo locubu ngula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo
abantu bona laba abahlukunyezwayo iminority and iconstitution ita ku protect ama rights ama minority but yena kakhulu kakhulu ozikhangelela abantu bakibo abe masingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali so kambona ukuthi vele iminority isefu isezandleni zikababa lomo and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqhakathekisa kakhulu abantu abalezimali andikangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulu mesesesabela ivoti kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa lithi lisusiwe labodwa lihleli khona emanxiweni aboyihlomkhulu kufakwe umuntu oyedwa lina lingakhangeleli indawo kuthi kuzabona kuzabona becinele kuye ngasakhangelayo
ukududulwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela
asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi asikhangela abantu abasuswa emarange iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokhu elebele kuthenjisiwe ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg because into leka iqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakathola izindawo ama-expenses abasebenzisa becenta indawo besakha kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizakhomba setho lizakhelwe but masebesu ngile kaningi ningi ngakwenzakali khonoko so mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be attached to their ancestral land lama spiritual because abantu abamnyama vele andise besikhole ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu kulele khona ubaba nawe ndageni sahamba sisiyacema ngcwabeni angkhona so uma selisusiwe la jikelwa kwezinye indawo obviously sokusokuli detached and lisafakwe kwelinye igangeni engalaziyo inxa ngomhlabathi yabo ungavundanga
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lizathola isivuno somumbu esiphindwe kathathu lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye esingena ku 2.8 million tons. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye indawo zilokhu zingelamandla kagesi koBulawayo ngemva kokufa kwesitishi esiseBelmont ngomvulo. Singene kumbiko elisithumela yona.
Balubanani basakazi be Studio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni komakoma village Plumtree kulilima west ya basakazi siyayizwa indaba kamahadi hayi izabonakala ukuthi kuhamba njani ngoba isaqala nje ukuhamba kwesikhathi zavela ukuthi kahle kahle okuyiko kumhluphileyo ukutayehle esikhundleni kuyini okunye ke hayi siyabonga ke mabe wakhulula ukuthi abantu basebenze abantu labo bazihloniphe noma abanye abanengi bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona siqhubekeni kusetshenzwe abantu bekwazi ukufida izimuli asiziphatheni ngalokho okwenzakalayo ngoba sikwe kwezimbabwe kuphela so ya njengoba liyakuzwa ukuthi akwake kwabakhona ofreza njani njani asiqhubeni ngendlela ikabi ndichi makhona ngiyabonga ngubhanda moyo mina komnyama esigabeni Plumtree kulilima west
njalo basazi bakastudio seven ya siyezwa sibili izinkulumo ezikhulunywe ngumtakafesi kudambisa amahubo esingakwaziyo ukuthi into akade ikhulumi kusuka kuye kumbe bekhulume izani asisakwazi uzingcolisile kakhulu xa engakwazi ukuthi izani yangcolisa ahambe kuzijonga xa engakwazi ukuthi izani yangcolisa kaye kuzoba sukuya ukhuluma into athi ngeke ikhulungela ngochamisa owemashonaleti uchamisa nxa ekhuluma ngegugurawund uyambona ukuthi uzwisa usizi namhlanje imahlaba ayithwale yonke uyilulazile uyembula izigqoko incwala lokhuyana okhulumileyo inginomlisi ubengasoze akhulume lokhuyana okwenziwe nguyile udambisa amahubo uyiyangise ubaba wakhe uyiyangise emangcwabeni uyiyangise abantu bakumahlaba ayithwale konke angazi ukuthi uzabakhokhela njani nxa enenkulumo ezinjana ezokuthi nxa ekhuluma uyaba yimayikhi yeZANU-PF iZANU-PF yinto engcolileyo
salubonani basakazi nabathandiwe estudio 7 lona okhulumayo uGift Sonduku umfowani Love ngikhotama nakuso laphani silo ubaba ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobala ngithi ngiyakhuleka kuwe ndaba ezitha mtungu ambulazi bese mbuya lapha basakazi lokubona abantu bengena lapha emsakazweni be emotional abantu bakithi abavotela amaparty akithi babe balame pose up lamanye amaparty ake ngilifunde izena into encane yekelani ukuhlala lingena emotional ku politics abantu kufanele uye kuyo ubu ukampene abantu they will vote for you but ama politician to my fika kubantu akhuluma ye amashona ayenze lokhu lalokhu ye izanu yenze lokhu lalokhu akusikho into ezifuna ukuziwa ngabantu ku ground abantu abapha ku ground bafuna ukuzwa i development awunjele nje leader mayizafika laphana kule rally khulume hey izanu isike yakhuluma manga yathi siyakwazi lokuthi izanu vele isalikhuluma manga so there is no sin there's not akula nto entsha lapho uyabuyitshela abantu ubuye ukhulume hey ipule grand plan hey amashona lala lokhu siyakwazi lokhu into yokudala ye 1979 akusinto esingakuvotelela yona ukuthi usitshele ngokuthi kule grand plan so abantu mabefika kubantu abatshela abantu bazabayenzelani bengabavota ama development ama into ezinjengabo free education ama bazari ama development laphana ubatshele ngokuthi kuya buya into ezinjengabo cold storage leziyana kudaleka ama job creation into abafuna ukuyizwa hayi ubo lokubuya nje abantu behumana behumana baye bebuya ochamisa betshela abantu bazabayenzelana okuhle abantu bazabavotela ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
salibonani basakaza base studio 7 bonke nje odungamela inkomo Chris Gandhi Anastasia Ndlovu nabanye abaningi abamagama maningi libingelela lonke ngokulithanda olibingelelayo uNdlovu seSouth Africa la Freedom Park so ke sisabo kakhulukazi ukuthi sizidalela amabizo ngoba eyi lo president osiphetheyo okamnangagwe sesiluke esambona iphutha ngama-80s kwathi nasingabantu abadala ebulala abantu esasalo mfowa uRobert Mugabe lakathi esihluku sisevalweni ngoba siyambona uyahlukumeza abalungela abantu uyabopha abantu ethi baphula imithetho ye-lockdown kati abantu kabaphuli imithetho ye-lockdown bayenza nje okuba injalo ubopha uhlangothi olu-one kuphela olamathebeleleni nje siyabonga
njani basazi baka studio 7 ngamboni ukuthi mina ngakho ngasidingela amaphilisi emathebelelendi umuntu wayesithi singamakokoroji abantu bemathebelelendi asazi abazatatazela beyithatha le ijekiseni yakhe le emathebelelendi izabe iyipoison vele iyabe iyi-TT ayikhulumayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uphenyo olwenziwe kwele Australia luveza ukuthi izizalwane zakulelo lizwe ezilabazali kumbe okhoko abadabuka kwele China zithi zihlangana lokuhlukuluzwa phezu kwemvelaphi yazo. Abalimi enyakatho yakwele India sebelenyanga ezintathu betshengisela besola uhulumende ngokwethula imithetho abathi izaphazamisa indlela yabo yokuphila. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Okwedlula iminyaka elishumi inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban kanye lebandla lakhe elibusayo eleFidesz bebesebenza gadalala uqinisa imigoqo kwaba kumsebenzi wokwethula izindaba elizweni lelo. Uhulumende usebenzisa imali etholakala ekuthengiseni imikhankaso ama-advertisements ukuvala amankampani ezindaba ethula imibiko ephambana lombono wakhe ukuthenga amashezi kulawa mankampani lokunye okuninginingi. Kunje uhulumende wele Hungary usevale imisakazo lamaphephandaba ethula izindaba lemibiko ephambana lemibono yakhe eminyakeni edluleyo. Ngomnyaka 2018 kulamankampani ezindaba edlula amakhulu amahlanu 500 amanyaniswe wabunjwa inkampani yomanyano eye-Central European Press and Media Foundation. Olabanini abaningi abalobunini kumbe ubungane leziphathamandla zebandla elibusayo eleFidesz Party. Ngombimbi tonyakinye, omunye usomabhizimusi olobudlelwano obuqinileyo lebandla leFidesz wenelise ukuthenga isilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% senkampani ye-Index Advertising, okungenye yamankampani amakhulu ethula izindaba ebulenjini be-intanethi. Ngontulikazi nyakinye, umhleli omkhulu wenkampani ye-Index uxotshiwe umsebenzi okucine kubangela ukuthiya umsebenzi kwezisebenzi eziningi zaleyo nkampani. Ngompandula njalo nyakinye, uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba wale ukupha ilayisensi yokusakaza umsakazi omkhulu okade uzusele usebenza ongekho phansi kukahulumende oweClub Radio. AbeClub Radio bazamile ukukhweza isicelo sokuphikisa ukuncitshwa kwabo ilayisensi kodwa umahluli unqume esekela uhulumende. Okukhokelele kuthini lomsakazo uvalwe ngenyanga edluleyo kaNhlolanja lanxa nje ilokhu iqhubekela phambili isakaza ebulenjini be-intanethi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Hungary. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Ned Price ethi elemelika libambana labalwela amalungelo okwethulwa kwezindaba lemibiko okukhululekileyo emhlabeni jikelele abakhalaza ndawonye lozulu waseHungary osebona amathuba akhe wonke okuthola izindaba lemibiko emqotho elemibono ehlukeneyo isitshabalele kwele Hungary. Elemelika liyakholwa ukubana ukukhululeka kwabantu kutsho imibono yabo lanxa yehlukene kuqakathekile ekuthuthukiseni umbuso wentando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ngohulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.